Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Angenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 uNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
khanya abantu okuminyanini sibile siminyeminye siyaphambili ngoba umkhuhlane lowo xa kulokhu kuyenziwa isiminyeminye awusozuphele njalo uzabhidliza imphefumulo yabantu abaningi.
Abohlangothi olubona ngezempilakahle kwinhlanganiso ye-World Health Organization bakhuthaza uzulu ukuba engahlabi ehlanganisa amajekiseni avikela i-COVID-19 akhona eZimbabwe.
Sala sivalela amanzi. Basivalela amanzi abasitshele lesizathu ukuthi indaba besivalela amanzi. Abale asitshele ukuthi kule COVID. COVID elithi sihlale sigeza izandla nsuku zonke kodwa amanzi asiwathola.
Zithwele amagabha avuzayo izakhamizi zeGwanda ngodubo lwamanzi kulandela inyathelo lwabezinwa lokuvalela umanisipala waleli dolobha amanzi ngenxa yesikwelete. Ababalisi bemaphandleni bathi baqalisile namhla ukuqeqesha abanye abafundi ikakhulu labo abazabhala imihloliso lonyaka besebenzisa ubulembu be-internet. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abohlangothi olubona ngezempilakahle kwinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization bakhuthaza uzulu ukuba angahlabi ehlanganisa amajekiseni avikela i-COVID-19 akhona eZimbabwe ngoba lokhu kungadala eminye imikhuhlane emzimbeni.
Abe-World Health Organization, WHO, bathi lanxa inani labantu asebehlaselwa yi-COVID-19 lisehla kancane elizweni, abantu bengayekeli ukulandela iziqondiso ze-COVID-19 lockdown lokungephuli umthetho behlaba behlanganisa amajekiseni awe-vaccine. Ekhuluma kuhlelo lokufundisa intathelo sendaba nge-COVID-19 emhlanganweni wekulenjini owe-Zoom oqoqwe ngabenhlanganiso yokwethulwa kwemibiko e-Gender Media Connect Zimbabwe, umeli we-WHO elizweni ebona ngehlelo ezigondane legciwane leli, uDokotela Lincoln Charimari uthi ilizwe lokhu liphakathi kobunzima balolu bhubhane. Uqhubeke ethi inhlanganiso yakhe isivumele ukusebenza kwamajekiseni amahlanu eZimbabwe kodwa asebenzayo kwamanje mane abalisa iSinovac, iSinopharm, Covaxin, leSputnik, elesihlanu eleJohnson and Johnson alikabi khona elizweni. Emizameni yokumelana leCOVID-19 izweni, uhulumende weZimbabwe uqhubekela phambili ngeziqondiso zelockdown okwesikhathi eside emizameni yokumelana lobhubhane lolu. Kusenjalo, ikansili yakoBulawayo imenyene logatsha lwezempilakahle kanye labezomvikela abeZimbabwe Defence Forces kusukela kusasa kuze kuyefika olwesihlanu bakhangelele ukuqala uhlelo lokuhamba behlaba abantu ijekiseni yeCOVID-19 a vaccine eCowdrey Park leMganwini. Umabhalane wekansile yakoBulawayo uMnumzana Christopher Dube ukhuphela umbiko lamhlanje ethi lolu hlelo luyaqhutshelwa eCowdrey Park, hlalani kuhle consortium office leMganwini Food for Less Shopping Center phansi kohlelo lwabezomvikela lokusebenzelana loZulu. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uSikhuca Mfundo Solwayo Ngwenya uthi isiminyeminye esikhona ezweni yiso esesidala ukubana umkhuhlane ungapheli.
Awunye njalo sikuxwayisayo khonokho ekade sikhuluma ngakho endabeni lezi ezemfalezi ukuthi abanye selilokhe liminyana khanya abantu hayi okuminyanini sibile siminyeminye siyaphambili ngoba umkhuhlane lowo xa kulokhu kuyenziwa isiminyeminye awusozuphele njalo uzabhidliza imphefumulo yabantu abaningi. Yikho engawuxwayisa amahlaba ezulu konke khonokho esakukhulumayo kwama-face mask lokugeza izandla lokungahambihambi nje yikho nako kuqakathekileyo.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efi Ncube uthi ngesikhathi se-lockdown amalungelo oluntu ayephulwa okudlulisileyo.
Nge-lockdown yokuqala uhulumende wathembisa ukuthi amalungelo abantu azahlonitshwa, sabona amalungelo abantu engahlonitshwa. wathembisa njalo ukuthi uzalungisisa lokho abantu ababekhala ngakho, kodwa namhlanje amalungelo abantu asehlukunyezwa vele endaweni ezihlukahlukeneyo zelizwe.
Okwamanje asebehlatshiwe ijayiseni yakuqala yokuzivikela kuleli gciwane bebese bephezu kwesigidi lengxenye 1,654,112. Ukuthi asebehlabe ngokugcweleyo sebephose bafike inkulungwane ezitoba mnembili 779,229. Uhulumende uthi lokhu ethenga lokwamukela uncedo lwamajekiseni ukuzivikela ku-COVID-19 awe-vaccine ngenjongo yokuhlaba abantu abedlula izigidi ezilishumi 10 million ukuze eleZimbabwe livikeleke abayithi i-herd immunity. Ngeviki edluleyo uhulumende uvumile ukubana umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine usubasinda. Ngakho ke sebenxuse abenhlanganiso ezizimeleyo lamankampani ukuthi babancedise, kodwa besebenzelana labogatsha lwezempilakahle. Lolu daba silolotshelwe ngu-Anastasia Ndlovu, lalubalelwa ngu-Praxedes Jeremiah.
Zithwele amagabha avuzayo izakhamizi zeGwanda ngodubo lwamanzi kulandela inyathelo lohlangothi lukahulumente olubona ngomsebenzi wamanzi olweZimbabwe National Water Authority izwinwa lokuvalela umansipala waleli dolobho amanzi ngenxa yesikweledi sesigidi phose esimbili zamadola i-$193.2 million. Lokhu kuza ngesikhathi leli dolobho lilwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Izakhamizi sezibanjwa ngamandla okusebenzisa amanzi angahlanzekanga ukulakho okudala eminye imikhuhlane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Abahlali beGwanda badla amalahle ngokuvalwa kwamanzi besithi lokho kubafaka engozini yokubamba imikhuhlane enjenge-COVID-19, isihudo leminye. Ngolwesine weviki edluleyo, impompi zivuke zomeqha. Umansipala wabikela izakhamizi izolo ukuthi lokhu kudalwe kuvalwa kwamanzi izinwa ngenxa yesikwelede. Lokhu sekudalwe ukuba izakhamizi zibuthane ngobuningi lapho zisika amanzi ezikotsho lasemfuleni, okulakho ukudala kumemetheka kwe-COVID-19. Kutsho unkosikazi Betty Spanda esinesakhamuzi seGwanda.
Into le yasukela kudala vele, sihlala sivalelwa amanzi. Basivalela amanzi abasitshelile sizathu ukuthi indaba besivalela amanzi. Aphale asitshele ukuthi kule COVID enithi sihlale sigeza izandla nsuku zonke, kodwa amanzi asiwatholi. Ikhansila bakhulumisane labezinwa, thina singene indawo bakhulumisane indawo udubo labo baqedelana.
Okungamazwi asekelwe ngesinye njalo isakhamuzi seGwanda unkosikazi Yvonne Zulu.
Siyahlanzeka njani nxa kungela manzi? Njalo abantu kuya kuthiwa akumelanga sibuthane, kathesi kodwa khayelayo ukuthi abantu babuthene njani ngendaba zokuthi akulamanzi. Abandikho labo abathola khona i-corona khona.
Ukhansila kwa-Ward 9 uMnumzana Gulani Moyo uthi ubhote ngedolobho wazibonela ngawakhe ingozi ekhona ngenxa yokutholakala kwamanzi.
Lapho kulama-balls khona kuminyene, abantu bathwele nzima, namamaski bayatshile abanye. Indaba le yalimaza abantu beGwanda, le abantu bayalimala. And abanye abantu bakhe emtshabeza amanzi, untreated water, abanye as far as amabhophomeni.
Umeya wedolobho leGwanda uMnumzana Njabulo Siziba uthi umasipala kalamali kungakho sebecele umphathi ntambo obona ngezenzakala ezansi emaNdebeleni. Umnumzana Bednico Ncube uthi angenele kulolu daba.
Lesikhazele zinomani sesicele abadala through the Ministry of PTC laye eyidlulisela phambili kubo bakuNcube khona ngalo. Isimo sibi, akula sibili ukuthi ngathi kule mali from our finance department ekhona yeyokuthi sihamba kade sesiyebhadala inxenye ngo-5 kuyabe kulama. Bear with us, simelele i-response ezavela kuminister of state.
Udokotela omkhulu esiqintini seGwanda uMnumzana Blessed Gwarimbo uthi ukuswelakala kwamanzi lokhu ngalesi sikhathi se-COVID-19 kuyingozi njalo kulakho ukudala ukuqhamuka kwesihudo kuleli dolobho ngoba iningi labantu selisebenzisa amanzi angahlambulukanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ababalisi bemaphandleni abakumanyana we-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, bathi baqalisile namhla ukuqeqesha abanye abafundi, ikakhulu labo abazabhala imihloliso yabo lonyaka, besebenzisa ubulembu be-internet ukwenzela ukuthi bengasaleli emuva kwizifundo zabo. Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo, uMnumzana Tawungana Ndoro, utshele iStudio 7 ukuthi bayalamukela leli nyathelo njalo labo njengohulumende baphakathi kokuphathisa abafundi ngemitshina yokusebenzisa ezifundweni zabo. Isiphathamandla se-ARTUZ uMnumzana Mduduzi Jubane, obefundisa abakusifundo sikagrade 7 lo-grade 6 kwezokulima namuhla, usichazisela okuningi ngalolu hlelo kanye lengxaki ezibhekane labantwana abasemaphandleni.
Ama-online lessons aqalisiwe ikakhulu last week ngoba kwa-implementwa khona ufuna amagrupu abantwana befoka kuma-lessons abo khonapha ama-other subjects, ama-practical subjects, yo-create ama-groups abo. Then abanye ama-language abo create ama-groups abo ukuthi isiki uqalisile kuhle sibili. But i-challenge khona ngokuthi abanye abantwana kabakhwe ngenxa yokuthi i-network kumbe iku-accessa amafundi kubazali babo, because abantwana abaningi basebenzisa ama-gadgets abazali. Njalo futhi into yangikhona ngokuthi umzali uhamba lefoni yakhe, i-challenge khona ngokuthi umzali uhamba lefoni yakhe. So lapho kuya kuthenza khona ama-lesson ngingifosed ukuthi siwayenze after umzali sebhenikile emsebenzini. But for the inter ngiyokuthi mina ngiqakisela mi-last first day and I've seen progress as a teacher, as an agricultural teacher, I've seen progress. Qalisa ngo-6 o'clock sishayise ngo-8 nabaphana sesenza ama-revision nama-discussion there. Abanye manje basalela kuphi ngenxa ye-network ngapha ematown lapho kule network coverage right kuku-right, but we are using WhatsApp of which is umzali kumayele WhatsApp lokhu uyakwanisa uku-accessa akayaphozi kule ma-WhatsApp. And esikhulu njalo nje ama-challenges e-network ngapho kuhani kuyahlupha khona, but I think the thing is going to improve the situation than just sitting there.
Abantwana ebaqophileyo ngabe emaphandleni kuphela kumbe laba emadolobheni?
Yeah, ilokhu kukhanya ipfe kakhulu ngathi almost 80% zama-learners ba-prefer i-WhatsApp. Ngabona yinto isiduma, but abanye babe-accessa ama-lessons abo through abalama-emails, balokhuza ngama-emails besendela ama-emails besenda ama-assignments abo kuma-emails bekhuma teachers abo. Kunezinto ezifuna ukuintroduce kubo-Facebook and the like, lokhu lakho yilokhu kuyayifunza, but iningi langikhona likhanya kanti lokhuza ku-WhatsApp. Then isigaba esiyayi-participatory kundakulo kuzaleyo it's almost ngathi mina i-50% ekhona le e-participatayo. Abaningi bangikhona ngathi almost 40% ngabe i-rural-wise yangikhona ayikathinekasuku. Maybe i-challenge yama-bundles and the like kuze communicating with other teachers in rural area besithi other colleagues besithi abantwana bangikhona abakwanisa ukuthi ku-accessa because of the bundles and the like. Ngabona namagadgets angikhona asikela kuma-rural, but some of them in rural areas bas-participata njalo futhi ngamona le electricity yokuzoshajisa amafoni and like kumbe nyeli challenge maybe. So kabe sokufuna ukuthi ku-improve kuma-rural areas kube ne-solarization electricity, lama Wi-Fi ayintroduce esikolo ukwenzela ukuthi abantwana ba-accesse ilokhu through what besebenzisa i-Wi-Fi. But in urban areas hayi i-Wi-Fi is out there, so abantwana abakwanisa uku-accessa uthitha uyahamba ku-Wi-Fi khona ugede nabantwana. La bantwana bafuna uku-accessa ilokhu zabo babuye around khonapho periphery yangikhona basi-accesse but our Wi-Fi.
Lo uMnumzana Mduduzi Jubane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, esixoxelaye eseGokwe. Someli weZimbabwe kwele Botswana sazise ukuba usuguquka umsebenzi wabo ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19 kulelo lizwe bekhuthaza ukukhulumisana ngenkundla zebulenjini kanye lakumakhala ekhukhwini.
Obona ngokwethulwa kwemibiko esigodlweni lesi eHaveron, umnumzana Francis Chimina utshele umsakazo weStudio 7 ecingweni ukubana elinye lamanyathelo abalithathayo ngelokwehlisa insuku zokusebenza besuka kwezinhlanu besiya kwezine ngeviki ngenjongo yokwehlisa ukuthelelwana lula kwe-COVID-19. Ngesikhathi sisiya emoyeni, uChimina ubelokhu engakaphenduli umbuzo weStudio 7 ukuthi linganani inani labeZimbabwe abahlala kwele Botswana asebetholakale bele COVID-19. Embikweni owethulwe ngabo ofisi yomeli weZimbabwe eBotswana bathi abadinga uncedo lokusa othandekayo owemoli ukuba ayingcwatshwa ekhaya esuka elizweni lelo kuzamela bathumele amaphepha adingakalayo besebenzisa ugwalo lwebulenjini i-email kumbe njalo umakhalekhukhwini enkundleni eye WhatsApp kunombolo ezithi +27 7196 7240. Ingwalo ezidingakalayo nxa umuntu efuna ukuyabeka owemuli ekhaya zibalisa ugwalo olwazisa ngemfa, i-death certificate, olokuhambisa i-passport, ugwalo olutshengisa ukubana umufi kabulawanga yi-COVID-19 kumbe umkhuhlane ongathelelwa abaphilayo abamthwalayo. Kudingakala njalo ugwalo lokuba lesiqiniseko sokuthi isidumbu sivikelwe ukuba singawonakali sisendleleni, kuthi lalabo abayabe bebulewe yi-COVID-19 kuyabe befakwe ebhokisini elingavulekiyo ele-zinc hematically filled coffin. Lezi ngwalo kumele njalo zithunyelwe kuhulumende weleBotswana. Okwamanje uhulumende weleBotswana uthi inani labantu asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 selikunkulungwane eziphezu kwekhulu 106,690. Leli gciwane labulala abaphezu kwenkulungwane lengxenye 1,569. Iningi lezigodlo zabameli bamazwe abo kwamanye amazwe emhlabeni jikelele asethethe manyathelo manye ukusebenzela ngasemakhaya bekhetha ukusebenzela uZulu ngengwalo ezehlukeneyo langenkundla ezizihlukeneyo besebenzisa ubulembu ngama-email kumbe enkundleni zabo WhatsApp lezinye emizameni yokuvimba ukuthelelwana lula kwaleli gciwane. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland eMelika, ngingupraxedes Jeremiah.
Namhlanje sihlaziya ukukhuphuka kwenani lasebefunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe ngalezi nsuku, ikakhulu kuhlasela ngolaka umkhakha omutsha we-Delta variant. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, awecalele Senate lakwele Melika sebesungule ingxoxo yokwethulwa kohlelo lokuhlenga ilizwe olubiza i-trillion eyodwa yamadola, $1 trillion.
ekuhlaleni kwaleli dali okungajayelekanga kungesonto izolo. Ezinye izigqinti ezedolobheni leSalt Lake City esigabeni eseUtah zibhekane lomonakalo omkhulu ngemva kokukhwaza ngolaka kwezulu eline zamcholo elize lesavunguzane izolo. South Korea libike ukubana alikacabangi ukubana liphathe njani uhlelo lwayo lokusebenzelana labebutho lakwelemelika elizweni lelo. UKim Yong-shong, udadewabo womkhokheli weleNorth Korea uKim Jong-un, uxwayise ukubana ele South Korea lingaqhubeka ngenhlelo zalo zokulolonga abomanyano webutho lalelo lizwe lelemelika kuzahle kudilize yonke imizamo yokwakha ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe amathathu. Tunisia yazise ukubana kulamajekiseni angaba yisigidi esisodwa lengxenye awokuzivikela ku-COVID-19 awe-vaccine avele kwele Italy ngolwesihlanu. Leli lizwe lamukele amanye njalo amajekiseni awe-Moderna avele kwele Melika. Kunje ele-Tunisia selilahlekelwe ngabantu abangaba zinkulungwane ezingamashumi amabili bebulawa yi-COVID-19. Ukuthaza abantu balelo lizwe ukubana bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine ngemva kokwamukela izigidi ezimbili zohlobo lwamajekiseni awe-Sinopharm avele kwele China. Kulesithembiso sokuthi amanye njalo ayeza kusikhatshana isifitshane esilandelayo. Kunje leli lizwe lilenkulungwane ezingamakhulu edlula amabili alengxenye 256,328 asebehlole bafunyanwe bele COVID-19. Leli gciwane labulala abedlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3579.
Uzulu ukhuthazwa ukunakekela impilakahle yakhe ngokusebenzisa indlela ezilula zokuzivikela emkhuhlaneni ngokuhlomisa umzimba ukuze uzivikele wona wodwa kulokumelela ukudinga usizo lokwelatshwa umuntu esegula. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi zezempilakahle zithi indlela yokuzivikela ekubanjeni imikhuhlane etshiyeneyo ethiwa yi-functional medicine indlela okumele ifundiswe uzulu wonke nje ayizwisise ukuba edinge uncedo. Eyinye yalezi ngcwethi uDokotela Nyarai Bawen uthi lokhu ngokunye okungaphathisa kakhulu ukuba abantu benqabele imikhuhlane ngokukhetha ukuphila benakekela umzimba kakuhle.
The importance of it is that
le indlela esekela umzimba kundlela onganelisa ukuselapha usebenzisa nje esikutholayo empilweni sokuzonke.
Umnumzana Tinashe Mkabe oyingcwethi kwezemvelo ezisetshenziswa ukuphathisa umzimba okuvela ezihlahleni loba ezingadini ama-herbs uthi abantu bengakhangeleli phansi impilo ababephila endulo lapho kwakusetshenziswa ezemvelo ezijiyeneyo ukuvikela imikhuhlane kunye lokwehlisa inhlungu enikeza umzekeliso wamazinyo okwakule ndlela kusukela kudala zokuwanakekela.
Thina ngapha esintwini sile mithi encedisa ukuxubha ama mouthwash, siphinde sibe le mithi eyokuqinisa amazinyo kumbeni yokuqinisa lensini amagums. Siyakwazi ukuthi abanye bandise ukuba nemikhuhlane efana lama bleeding gums, sometimes umoya oyabonga ungacazi oyabuphuma emlonyeni, imithi yesintu yakhona ukuthi ikwelaphe lokho.
ngumqoxo wethu labodokotela kuzifo ezitshetshiyeneyo bathi udubo olukhulu yikuphuza kwabantu ukuyahlolwa lapho behlelwe zinhlungu umzimba ugcine usehluleka ukuzivikela bethi ukuvikela kuvele kwedlula ukumelela ukwelatshwa ingcwethi ezibona ngokudla okwakha umzimba lokuhlomisa umzimba ama-nutritionist bathi ukudla nje okulungileyo yikho okuqinisa lokuvikela umzimba njengokuchasisa kukankosazana Shelley M. Mpofu.
Udle umganu wakho ule carbohydrate, protein, fat, vitamins and some minerals and water.
Abanye esikhulume labo bathi imithi yama-herbs bayisebenzisa lapha nalapha kusiya ngohlobo lodubo ababhekana nalo noma bethandabuzile ke ukukhuluma emoyeni kodwa abanye ikakhulu abasakhulayo bethi abakaze beyizame ngoba bengayethembi.
I don't trust herbs and would rather go to a doctor instead of
njengami limithi angiyisebenzisi ngikhetha nje ukuya kubodokotela bakulezi nsuku
ingcitshi zithi ama micronutrients lawa atholakala kudleni esikuthola kalula nje okungamelanga sikukhangelele phansi okwengezelela amasoja omzimba okufana lempida enjengabobhobola olude isitshwala senyawuthi lokunye ukudla okunjengenhlanzi amazambani ezithelo impida imbambayila lokunye okunjalo lakho kuphathisa kakhulu odokotela bathi impila kahle yomuntu ingathuthukiswa ngokuba nomkhuba omuhle wokuhlala ke behlola umzimba wabo bevakatshela kubodokotela uba behlolwe kuhlolwa ke kuhlanganisela namazinyo omama labo bakhuthazwa ukuhlala behlolwa ukuze imikhuhlane enjengemvunguzane yebele loba eyomlomo wesibeletho ingabonakala kusesemaduze ilakho ukwelatshwa kulokuza nxa isiletha inhlungu zomzimba. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Semidlalo abenhlanganiso yabaqeqeshi bomdlalo wenguqo yeZimbabwe Soccer Coaches Association bakhuthaza bonke abaphathelane lalomdlalo ukuba behlatshwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni weCOVID-19 ukuze ezemidlalo zivunyelwe elizweni. UJoseph Njanje usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Iziphathamandla zeZimbabwe Soccer Coaches Association iziska emhlubulweni wakobulawayo zibe lomhlangano leziphathamandla zenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni yeSport and Recreation Commission ensukwini ezidlulileyo zidinga ukuchasiselwa ngokuphenduka kwezemidlalo zona ezimiswe ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeziska kobulawayo uMorris Mkwiti uthi abaphumela kho emhlanganweni lo yikuba kumele abantu bonke bahlabe ijekiseni ezokuvikela emkhuhlaneni weCOVID-19 ukuze kwehle inani labantu ababanjwa umkhuhlane lo.
Thina abokhoch abebhora sikhuthaza amaplayers wonke ukuthi behambe bevaccinate ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ukwenzela ukuthi lati sibuyele ebhoreni ngokuphangisa. Kuthaza wonke umuntu othanda ibhora lamaplayers labokhoch lamaadministrators lokuqakathekile kwenzela ukuthi umdlalo wethu ephambili webhora.
Linkuthazo evela kuhlanganiso yeziskai zangemva kokuba inhlanganiso yePremier Soccer League la yamaqembu adlala kusigaba saphezulu ukuba kuthi kufika ngolwesibili mhlazi intathu kunyanga kancaba abe esehlabise abadlali lenkokheli njengengxenye imizamo yokuba amaqembu abuyele enkundleni nxa ingathola imvumo. Inhlanganiso yePSL ikhangelele ukuba iqedise imidlalo yenkezo yeChibugu yona yamiswa iphakathi laphakathi iphinde njalo iqhube imidlalo yeLeague. Imidlalo yeLeague icine ukudlala kuleZimbabwe ngomnyaka ka-2019 njalo nyakenye kwehlule ukuba idlalwe ukungabi khona kwemidlalo yeLeague ngesinye isizathu esiphiwe ngumqeqeshi iqembu lesizwe uDraft Gologa Rusic njengembangela yokuba iqembu lama-Warriors lingaqhubi kuhle kumncintiswano we-CHAN kanye lowe-COSAFA. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngimujoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo kwelunye uhlelo lwethu oluka 6:30 ekuseni.
Siyalibonga
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.